Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ama trainings sesiyenzile from Kuma Constituency Elections Officer right down to Sanama Polling Officer. Sesi deployed the machine lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingela ama infrastructure. Si deploy ama tents sifakile namapolisa ukuthi asikhangelele lezo ndawo.
Inhlanganiso yeZeki ithi asekusiba ngayisiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelansonto.
For example, le asthma kuyinokunye okungayenzakala ukubi sibekwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje laze abantwana asuzibakwanisa ukuthi bakhuluma abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani akuhlatshwa yes sivuyele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-infect yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini inovele enxa yezivulela elemikhuhlane kanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele Russia lele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyonela impelaviki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abeZeki bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi weZeki wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhla ka 26 Mbimbitho.
Ama trainings sesiyenzile from Kuma Constituency Elections Officer right down to Nanta siyaqedisa ama polling officers. Sesi deployed ama tents lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingela ama infrastructure. Si deploy ama tents sifakile lamapolisa ukuthi asikhangelele lezo ndawo. I-material asikayifaki. Simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lamapolisa sesiyafaka yonke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya eZeki.
Ithe process esilungile bonke ama-electoral officers bonke sebekhona i-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya phose konke kusoku-right lama-ballot paper. Alright, bebeyakhangele lama-candidates lama-political parties akhangele khona bezowakhangela. Ama-election agents ama-political party aku-process yokuletha. Ngabakhuthaza ukuthi ama-candidates ama-election agents awahambise ku-Mrs. Kube ongu-DO bahambise kulesikhathi athi ngama-last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Oncintisa kukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele ephalamende umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabeZeki.
Kwathi sisazama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration yokulungisa iyenza So who campaign as this campaign as this kind of land which is in our petro, so I think this kitchen up and what would you into said to song is seeming in the information agent space one wants a spreader what deploy. So Safira Mapa Bacon, what I just in the eyes and I want you. Usupo was that great. In the same one letter, which Bapus who set up a material or Yamar Susan and Apus.
Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeki.
Amalungiselelo la ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangelele ukubana kuze abantu le-election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele unqoba futhi. Kula nje engathi ngiyalusola ume ngiyaluncoma okusalayo kulona izeki kumele yenze umsebenzi wayo and ngibona abantu bayazama ukwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaneyiningi abangafuni ukubana into le ihambe kuhle. Kodwa kwakade besibona ngantu umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusapote siwuncome. Asihambeni singabi lovalo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liyakukhethwa libuyisela inkokheli zekhansili lezedalela ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abekhomishin eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olo-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo, lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Ay, mina kodwa ngu-understand lokho ukuthi kuthiwa abantwana behlatshwe ivaccine ngoba even lathi ebadaleni vele zange ngu-understand. Lanxa sahlatshwa kodwa hayi vela sekuzwisisa okuyinto kwakhona. Sesiphungukwenza nje ukuthi njengoba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe zegule zezenzane.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, ule asthma kuyinokunye okungenzakala ukubi sibe kwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivikele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini tunovele inxa yezigulela ele nemikhuhlane vela njalo.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantu babo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Thaunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
Because these vaccinations have been seen to be safe and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
ngoba la amajekiseni ahlolwa atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwaleli gciwane ezikoleni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolu bhubhane lwe-COVID-19 ezikoleni zethu nxa sezivula kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esakuqala kungesisungulwe mhlaka 21 Mbimbitho, sizophela mhlaka 4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhlaka 2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhlaka 15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Umongameli Joe Biden uselubhekise eEurope lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano weNATO lowe-EU kanye lamazwe akwi-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Umongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi le-Russia lingahlasela inkundla zebulinjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza elemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele-Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Ngakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele ngakho izadonsa isikhathi eside kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonokho ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le-G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizewa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyinqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonokho kungena kwayo iRussia e-Ukraine, ivele ilwisana le-NATO, iyakolomba, ifuna ukuthi ichophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo. Kungafuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iqiniswe impi yama-nuclear. Kodwa ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya iUkraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esukuma esiyahlangana la lamazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi eleRussia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezeMelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izakuqalisa konoko iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. Ngoba angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi-superpower of course, kodwa ke ike yaba kuma-sanctions, ike yaba ku-disintegration yona ngokwayo idabuka naphakathi amazwayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayingxenye yeRussia ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabiyigwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sitshaye lapha sitshaya kanje lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani phezu kwefremachina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa kodwa-ke uyabelokhu egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then-ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa-ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia izamele ukuthi izibambe yenze khona lokho eyanelisa ukwenza khathesi.
Lowo umnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Ku-Life Talk namhla kuhlelo The Connection, sicubungula okwenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le mpelaveki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imbono yabo ngokwenzakala elizweni, kuliviki uMichael Ove weStudio 7 exoxa nomnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imbono yakhe ngokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumeni ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezisuphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhoba lontanga osemfakhosi siyafanana ngenduku esilazo lapho eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi ukuhambe besikhulumela be-address ama-challenges esinawo lapho esihlala khona endabeni ezigabeni zethu esikizo.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kunama-challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endaweni zama-elections. Okokuqala kuhluphayo abaningi abarejistanga ukuvota, abaningi abanawo isithupha. So kuma-by-elections lawa azayo abaningi amboni ukuthi bazaparticipate-a, abantu abancane amboni ngoba kunama-challenges amaningi. And then ngaze sigayela le ndaba zodlakela, ama-youth amaningi ale-culture yokwethuka ifiyete kwazi ngesikhathi samgaba umgaba wachiya esabisa abantu abaningi and intanga eningi lokhu ecabanga ukuthi hhayi uzima ungena endaweni ze-politics ngoba zanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endaweni zabo zama-elections okhetho because kunodlakela. Udlakela lolu luvela kuma-political party, luvela kumapholisa. So yiwo amanye ama-challenges akhona embone ngane afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections la abuya ama-by-elections especially. And sisiya ku-2023 I think yiwo amanye ama-issues wona la aza-affect-a futhi intanga, indawo yezithupha especially ngapha emathebeleleni nendawo yezidlakela. Lena lenje i-culture yokwesaba, i-culture yokwesaba. Umuntu uyakhetha ukuthi wangcono ngiyozithengisela amabhanana ukuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba ngiyagcina sengilimala khona ngani.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazi izithupha?
Inhlelo zikhona, ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-dips yokuthi abantu abangenazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi i-information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angenazithupha. Sibilinhlelo zikhona, akhona ama-NGOs azama ukuphusha ukuthi abantu berejiste ukuthi bevote, abantu bethole izithupha, kodwa ama-youth maningi angenazithupha. And i-process yangkhona yokuthatha isithupha i-process ecina isikudaka. Into yokumele uyenze nge-one day ecina usikhamba ama-4 days, 5 days, of which ama-youth acina esekhalala.
Si gqiba lingxoxo Nigel bengicela ukuphosa lamazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke ukukhetho lwama by elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023.
Mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be register ukuthi bevote. Xa ulesithupha ngiyacela ukuthi register ukuthi uvote. Ungene ku politics ujoin ibandla olithandayo uma uzilele wedwa ukwanise na ukuthi participate as a young person xa usufikile umnyaka wakho umuza wakho ukuthi participate. Sonke singamaZimbabweans akube le unity of purpose abantu abancane bengasetshenziswa ngama-political parties ukuthi benze udlakela kwabanye. Sonke sisishobo eZimbabwe, sonke singamaZimbabweans singasetshenziswa ngama-politicians ukuthi senze udlakela and asivoteni peacefully, sihloniphe ama-human rights abanye abantu nje.
Lo mnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Mike Hove we Studio 7 njalo bazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lwe Live Talk olwabatsha The Connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesindebele khonapha ku Studio 7. Kheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lwama-by elections olwenziwa ngomgqibelo oliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Following our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together and that we're going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-elections. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDC team members and supporters, to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidate. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngonkosazana Khuphe owethulela inkuthazo emhlanganweni awenze lentatheli izindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini ngaleli nyathela elithethwe nguMakhuphe.
Mina igama lami ngingukhumbu kamlilo. Hayi izolo ngijabule kakhulu uma ngibona uMakhuphe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda. Engikuthandileyo ukuthi ugqugquzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besupporte uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usupporta i-CCC. Okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu or iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha iZANU-P F. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty e-powerful kanje. EZimbabwe sike saba sesidangele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba i-MDC ingasacaci ukuthi kuhamba njani. Hhayi kodwa uma sebebambana kanje, hhayi lo Makhuphe la esebuyele kanje, hhayi ikakhulu thina abantu besindebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona uMakhuphe bemside line kanje, kodwa uma edlala esekhona hayi indaba ezimnandi kakhulu.
Ibizo lami ngibongani okadonga. Lokho kwenziwa ngumama uMakhuphe kusishiye thina egcekeni njengabasekeli bakhe. Thina besigijima la sihamba la umama simsupporta konke akwenzileyo, kodwa ngathi sesebuyele wayakhona lo kuyena lwana umfana uChamisa. I-CCC yakhe leyo thina sesisele sinje just ordinary people, asisela nje lapho esibambelela khona ngoba nasehambile sekhosile. Yena njengomuntu vele omkhulu kupolitics yena ethwele sakhe isikhundla si-right wazamnika isikhundla, kodwa thina nje ordinary members asibenefithi lutho njengathi kobulawayo. Sesisele futhi sodwa nje sisegcekeni, yena sejijima sisapota lanti bakhona le Harare. Okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo kupolitics lezi.
Hey, ningabe linjani? Ku-Studio 7 okhulumayo uNkosi Masimagaya lo.
wakuzalelwa kwelu ukungena kwa mama ukhuphe ku sisisile ayi songathi kubonisa indlela engahle umama sengena amaqembu amaningi kakhulu aphume aphinda abe futhi ngani uba umakhelwane wezana waphinda aphuma engapha asamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle enobuyi kodwa into yakhe ayizwakali kahle ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi angabe sesezinto eqondileyo yini
salibonani salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be-Studio 7 mina ibizo ngengobutho ngakomoya esibongo laphana ephuma kanye laphana esentana abanye bazi ngokuthi kusesentana mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sikamama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka i-CCC mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle kuhlelo kuyana ukuba kuya ngami impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo abayimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla-khondla lesi siyizana esiyiso esihlupha wonke umuntu ezweni lakithi inkinga esilayo ezweni leZimbabwe yizano kuphela akubanjani bonke abantu abe ngathi bengezwa nalabo abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi abamaqembu eyiwodwa nje akukho lapha ngakho naphambi kokungaphandle kokuthi babambane babe yinto eyodwa
angudube lokhuluma naye lani Alexander esa egoli la ukungena kwamakhuphe kuchamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene kuyakufana nokuthi amavoti wabo bawachitha kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo ngoba bengeke bekwazi ukulwisana lezano bechithekana lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebe ndawonye beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulwisana lezano
mina njengosamamo indaba kamama uMakhuphe laphana okujoyina i-CCC angiboni kuyindlela enhle ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi ku-MDC ngendlela ababemlwisa ngakhona kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele i-CCC ngiyavuma uma bethi i-politics i-dirty game ngoba hhayi inzima le ndaba
igama lami ngu-Scomplas kuphela ungena kukaKhuphe joyinana naleli bandla lika-Nelson Chamisa elibunjiweyo ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima noNelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnumzane uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimiso ezikhona ebandleni le-MDCT. So ngibona ungani inxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketha beshapi
igama lami ngu-Brighton Buthanelwa Swanda ngise-South Africa ngumuntu olandela ezepolitics kakhulu kodwa kangiso muntu olilunga le-political party eyodwa eZimbabwe izolo ngibe lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla ye-CCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesi satshiwo ngu-Tsvangirai ku-MDC ukujoyina kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wayenza ama-recalls ama-MPs yikho kwaqina sokudala ukuthi kube le-party enta i-CCC singazi ngokuya phambili ngu-2023 ela le okhangelele kakhulu ngabantu abaningi ozoba lokhetho ukuthi bazosebenza kakuhle okuzoba nokulwa futhi kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina iparty eyi-1 bengena kwi-CCC.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozani Khuphe lokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe-CCC. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.